uyakhombisa sobala ukuthi ibandla lezamiPF liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngisho ngasiphi isizathu ukuthi kwehluleka ukukhokhela uhulumende kwebandla lezamiPF? Okwakuqala, uThobai Wambebe isiqhatshwa sikahulumende. Nxa isiqhatshwa sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufanele akhiphe lawo mazwi nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho uMbebe lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende yithi hatshi, ngizibuza ukuthi ukhuluma emelele iZANU-PF yithi hatshi. Bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na ungumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa-ke bese ngisithi ukwehluleka kwezanu bese kuthini ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoThobai Wambebe zigcina zize esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza izanu ukuthi ilungisise ukuthi i-constitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo se-constitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza alubana ibandla lezanu PF lithela loba ibhili la iletha eParliament njengoba njalo lilabantu abanengi lilamalungu amanengi edalela eParliament lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho.
Okwenzakala ukuthi siseParliament simele izifiso zabantwana bezimbabwe. Sizasukuma la nathi balutshwane sikhulume izifiso zabantwana bezimbabwe. Sibatshele labo abantwana bezimbabwe ukuthi nanko elanini lapho esithi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasapota izanu abazabanje yona lowo mthetho. Bakhona abantu abasapota thina abazabanjelo nje. Balezihlobo, balabantwana, balabazali. Abantu ngokuhlala akhuluma bakubona ukuthi-ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esiza kukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lowo mthetho nxa bangawubisa ephalani.